ukugijimisana okukhona eKwazana kumbe okukhona phakathina kwedolobha leHarare angakubona. Mhlawumbe kungabe kubonwe ngabanye, but into esiyaziyo ukuthi eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi eKwazana kuconstituency kade engekapresident uNelson Chamisa, yiconstituency ke engasela muntu njengoba upresident engami kuconstituency. Okwenzakalayo ke ukuthi silamakhadezi amabili inkokhelo ezimbili ezomhlangano ezilesifiso sokubana zimele iKwazana East. But kungasenani akukaphuthi khona lokho yinxa yokuthi phakathina kwalaba abantu ababili nabalandeli babo nabasekeli babo kukhanya ngani kulokungezwani okukhona. But ambona ukuthi singaze sithi ukuthi khona sokule msindo osusenza ukuthi abantu begijimisane, ngoba leyo yinto emdeni, yinto engalungiseka. Abantu bayahlala phansi bezonisane bese bejengisane ukuthi kuhambe njani. But ngokukholwa kwami embonakala ubukhokheli bebandla, hayi indaba bona yona leyo buyiphethe ubukhokheli, njalo mbonakala kuyaphuma impumela ngaphakathina kwamalanga amalutshwana alandelayo.
Singathi-ke sokuyabe nxa sokwenziwa khonokho kuyabe sokuqediwe ama-primary elections kumbe kabe kumenjani?
Into eyakwenzakala ukuthi ubukhokheli buyananzelela ukuthi ukudonselana phakathina kwenkokheli ezimbili ezizwe ezifisa ukumela abantu beKwazana yinto engasihlupha thina njengebandla. Inxa yalokho-ke kuyafika esimeni esokuthi sikukhiphe ezandleni zalabo ababili abalesifiso sokumela iKwaza, bese kusithi-ke abunye ubukhokheli bube yibo obuyahlala phansi, bese kusithi njengoba laba-ke bebabili kube nguthiki lobhanqa, i-consensus yalile akekho ofuna ukuthi esondele echedele emuva echiyele omunye, bese sisenza njani. I'm sure ukuthi khona inkokheli zebandla zingahlala phansi zizabonisana ukuthi khona okuyikho okungaseva i-interest yabaningi yikuyini.